Isahluko 17. Izibonakaliso zokuza kwakhe. Elinye lamaqiniso aligugu njalo eliphakemeyo elivezwe eBhayibhelini ngelokuza kukaKristu okwesibili esezoqedisa umsebenzi wakhe wosindiso omkhulu. Ebantwini bakaNkulunkulu abayizihambi, abatshiywa okwesikhathi eside kangaka ukuthi bahambe, emhlabathini lasemthunzini lokufa, ithemba elihle liphiwe esithembisweni sokuza kwakhe, yena oyikuvuka lokuphila, ozaletha ekhaya njalo abaxotshiweyo bakhe. Imfundiso yokuza kwesibili iyinsika yamazwi atholakala embhalweni ongcwele. Kusukela ngosuku lapho abazali bethu ababili abafulathela insimu yase-Edeni, abantwana bokukholwa balokho belandela ukuza kwalowo owathenjiswayo ukuthi azokwephula amandla womubi njalo abalethe eparadayisi abalilahlayo. Amadoda angcwele asendulo ayehlala ekhangele phambili ekubuyeni komsindisi ngobukhosi njengokupheleliswa kwethemba labo. U-Enoch, yena owayeyinzalo ka-Abraham yesikhombisa, yena okwamakhulu amathathu eminyaka emhlabeni wahamba loNkulunkulu wakhe, wayevunyelwa ukubonela khatshana ukuza komsindisi. Khangelani, iNkosi iyeza kanye labangcwele bayo abayizigidi ukuthonisisa bonke. Juda 14 verse 15. Juda 14:15. UJobe laye phakathi kosizi lwakhe wamemeza ngelimiyo ithemba wathi, ngoba mina ngiyazi ukuba umsizi wami ukhona, njalo ekupheleni uzakuma emhlabeni. Engizambona ngawami amehlo, mina uqobo lwami, kungesuye omunye. Jobe 19 verse 25-27. GC 299.1. Ukuza kukaKristu kwesibili okuyikho okuzaletha umbuso wobungcwele, yikho okwabangela ukuthi abalobi beBhayibhili basho amagama ahlokomisa umzimba. Imbongi labaprofethi beBhayibhili bagxile eqinisweni leli ngamazwi akhazimula ngenkazimulo yasezulwini. Umlobi wamahubo wahlabela ngamandla lobukhosi benkosi yako-Israyeli. Eziyoni epheleleyo ngobuhle uNkulunkulu uyakhanya. UNkulunkulu wethu uyeza, kayikuthula, uyabiza izulu phezulu kanye komhlaba ukuze ahlulele abantu bakhe. Amahubo 50 verse 2-4. Kawathokoze amazulu, lomhlaba ujabule phambi kwenkosi, ngoba iyeza ukuhlulela umhlaba. Izakwahlulela umhlaba ngokulunga labantu ngeqiniso layo. Amahubo 96 verse 11-13. GC 300.1. Umprofethi u-Isaiah wathi, vukani lihlabele ngokuthokoza, lina elilele othulini, ngoba amazolo akho angamazolo akhanyayo. Umhlaba uza kubakhupha abafileyo, iza kuqeda ukufa kokuphela. INkosi uNkulunkulu iza kwesula inyembezi emehlweni wonke, isuse lenhlazo labantu bayo emhlabeni wonke, ngoba INkosi ikhulumile. kuzakuthiwa ngalolu suku, khangela lo nguNkulunkulu wethu ebesimlindele ukuba asikhulule. Leyi yinkosi ebesiyilindele, asithabe sithokoze ngokusikhulula kwayo. Isaiah 26 verse 19, Isaiah 25 verse 8 lo 9, GC 300.2. Uhamba khukhu laye nxa wayeboniswa umbono ongcwele, wabona ukuza kwakhe. UNkulunkulu wavela eThamani ongcwele, wavela entabeni yaseParani. Inkazimulo yakhe yasibekela amazulu, umhlaba wagcwala indumiso yakhe. Ukukhazimula kwakhe kwakunjengokukhanya, imisebe yavela esandleni sakhe, efihla lapho amandla akhe. Ekusukumeni kwakhe umhlaba wanyikinyeka, ekukhangeleni kwakhe kwathuthumela izizwe, izintaba zasendulo zahlakazeka, amaqaqa ayengalakutshona atshona. Indlela zakhe zazinjengasendulo. Intaba zakubona wena, zathuthumela. Amazwi amanengi akhipha ilizwi lawo, aphakamisela izandla zawo phezulu. Ilanga lenyanga kwema endaweni yakho, ekukhanyeni kwemitshoko yakho egijimayo. Lasekuphazimeni komkhonto wakho ocwazimulayo, waphumela ukukhulula abantu bakho, ukukhulula ogcotshiweyo wakho. Habakhukhu 3 verse 3, 4, 6, 8, 10, 11, lo 13. GC 300.3. Nxa umsindisi wayesezahlukaniswa labafundi bakhe, wabaduduza osizini lwabo ngesiqiniseko sokuthi wayeza kuza njalo. Inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Ekhaya likababa kulezindlu eziningi. Ngiyahamba ukulilungisela indawo, njalo ukuba ngihamba ukuyalilungisela indawo, ngizabuya futhi njalo ngilamukele libe ngabami. Johane 14 verse 1-3. Indodana yomuntu izakuza njengenkazimulo yayo, lengilosi zonke zizakuza laye. Ngemva kwalokho izakuhlala esihlalweni sayo, njalo izizwe zonke zizakubuthana phambi kwakhe. Mateyu 25 verse 31 lo 32, GC 301.1. Ingilosi ezafinyelela abafundi entabeni yaseOliva ngemva kokwenyuka kukaKristu zaphinda phambi kwabo isithembiso sokuza kwakhe kwesibili. UJesu lo okufanayo osuswe kini wenyuselwa ezulwini uzabuya njengalokhu limbone esiya ezulwini. Imisebenzi 1 verse 11. Umpostoli uPawulu laye nxa wayeholwa nguNkulunkulu oyingcwele wathi, ngoba inkosi uqobo lwayo izakwehla ivela ezulwini ngodumo, ngokumemeza kwesithunywa, langokukhala kophondo lukaNkulunkulu. 1 Thessalonica 4 verse 16. Umprofethi ePatmos uthi, beka uyeza ngamafu, njalo wonke amehlo aza kumbona. Isambulo 1 verse 7, GC 301.2. Ukuzwa kwakhe kumumethe igugu lesikhathi sokubuyisela konke lokhu kuNkulunkulu. akuchoyo endulo ngomlomo wabaprofeti abangcwele. Imisebenzi 3:21. Ngaleso isikhathi umbuso wesono osuqhubeke owesikhathi eside kangaka uzakwephulwa. Umbuso womhlaba usungowenkosi yethu lokaKristu wayo. Iza kubusa kuze kube nini lanini. Esambulo 11:15. Inkazimulo yenkosi iza kubonakaliswa. Bonke abantu bayibone kanye kanye. Ngokunjalo ke inkosi uNkulunkulu izaveza ukulunga lodumo phambi kwezizwe zonke. Kuza kuthi ngalolo suku inkosi yamabandla ibe ngumqhele okhazimulayo. Lesidlodlo sobuhle kwabaseleyo ebantwini bayo. Isaiah 40:5. Isaiah 61:11. Isaiah 28:5. GC 301.3. Kulapho umbuso kaMesiya olokuthula njalo osulangathelelwe okwebanga elide ozamiswa phambi kwamazulu wonke. Ngoba inkosi izaliduduza iZiyoni, iduduze wonke amanxiwa walo, izakwenza inkangala yalo ifanele iDeni, lomhlaba wayo oligwadule ufanele isimo yenkosi. Isaiah 51:3. Izanikwa ubuhle obuse Lebanoni, lodumo oluse Carmel lase Sharon. Isaiah 35:2. Gawusayi kubizwa ngokuthi ngochiweyo. Lelizwe lakini kalisayi kuthiwa ngolahliweyo. Kodwa uza kubizwa ngokuthi intokozo yami. Lelizwe lakithi ngokuthi ngowendileyo ngoba inkosi iyathokoza ngawe. Lelizwe lakini libe ngelayo. Ngoba njengejaha lithatha intombi. Ngokunjalo ke uNkulunkulu wakho uzathokoza ngawe. Isaiah 62:4-5. GC 302.1. Ukuzwa kwenkosi kule themba labalandeli bakhe abaqotho kusukela endulo. Amazwi omsindisi wesithembiso awokuvalelisa entabeni yase-Olivethi. Awokuthi wayeza kuza futhi. Akhanyisa ikusasa phambi kwabafundi, agcwalise inhliziyo zabo ngentokozo, njalo lethemba owakungeke kususwe zinsizi kumbe ikuhlupheka. Phakathi kwenhlupho lokuhlukunyezwa, ukuza kukaNkulunkulu olamandla njalo lomsindisi wethu uJesu Kristu, kwakulithemba elibusisekileyo. Nxa abantu bese Thessalonika babegcwele usizi ngokungcwaba izihlobo zabo ababefisa ukuphila baze babone ukuza kwenkosi. UPawulo umbhalisi wabo wabakhona ekuvikeni okuza kwenzakala ekubuyeni komsindisi. Lapho bonke abafela kuKristu abazavuswa khona ndawonye labaphilayo baphakanyiswe besiyahlangabeza inkosi emoyeni. Ngakho ke waqhubeka. Sizahlala sile nkosi. Ngakho ke duduzanani ngalamazwi. 1 Thessalonica 4:16-18. GC 302.2. Emadwaleni asePatmos, umfundisi othandekayo wezwa isithembiso. Impela yiza kuza masinyane. Njalo impendulo yakhe ifana lomthandazo webandla ehambeni lwayo. Amen. Woza Nkosi Jesu. Isambulo 22:20. GC 302.3. Usukela emgodini omnyama usiya emlilweni wokushiswa lasendaweni sokulengiswa lapho abangcwele lalabo abafela uKristu ababefakazela khona iqiniso kuzakusukela endulo amazwi abonisa ukukholwa lethemba labo belesiqiniseko sokuvuka kwakhe njalo ngokufanayo ukuvuka kwabo ekuzeni kwakhe ngenxa yalokhu omunye wamaKristu lawa wathi abesabanga ukufa njalo batholakala bephezu kwakho. Daniel T. Taylor, The Reign of Christ on Earth, or The Voice of the Church in All Ages, page 33. Bakubona kufanele ukuthi bangene ethuneni ukwenzela ukuthi bavuswe bekhululekile. Abide, page 54. Bakhangelela ukuthi inkosi yayiza kuza iveze ivela ezulwini emafini ngobukhosi bukayise lapho eyayizalethela khona bonke abalungileyo umbuso wezulu. Ama-wildness lawo ayelokholo olufanayo. U-Wycliffe wakhangela phambili elindele ukuza komsindisi njengethemba lebandla. G.C. Abide, pages 132-134, GC 302.4. Uluther wathi, ngiyazivumisa ngempela ukuthi akungeke kudlule iminyaka engamakhulu amathathu usuku lokwahlulela lungafikanga. UNkulunkulu kasoze njalo ngeke avumele ukuthi umhlaba lowo omubi kangaka uqhubeke okwesikhathi eside. Usuku olukhulu selusondile lapho umbuso wohlazo uza kutshabalaliswa. Abide, pages 158 and 134, GC 303.1. Umhlaba lowo ogugileyo awusekho khatshana lamaphethelweni, kwatsho uMelanchthon. UKelvin watshela amaKristu ukuthi engachithi isikhathi kodwa belangazelele usuku lokuza kukaKristu kwesibili njengesehlakalo esiqakathekileyo ukwedlula zonke lokuthi imuli yonke yabathembekileyo izagcina lolu suku engqondweni zabo. Kumele silambele uKristu, kumele simdinge, sicabange ngaye kuze kuyefika ukusa kwalolu suku lapho inkosi yethu ezabonisa ubukhosi bombuso wayo ngokupheleleyo. Abide, pages 158-134, GC 303.2. Inkosi yethu uJesu kayithwalelanga imizimba yethu ezulwini na? Kwatsho uKnox, umvuseleli waseScotland. Njalo kayi kuphenduka na? Siyakwazi ukuthi uzaphenduka, njalo lokuthi ngokuphangisa uRidley noLatimer ababeka phansi impilo zabo ngenxa yeqiniso, bakhangelela ngokukholwa ekuzeni kwenkosi kwesibili. URidley wabhala wathi, umhlaba kungekho kuthandabuza. Lokhu ngiyakukholwa, njalo ngaleso sizathu ngiyakutsho. Ususiya emaphethelweni. Asikhaleni kanye loJohane, inceku kaNkulunkulu, enhliziyweni zethu. Umsindisi wethu uKristu, woza Nkosi, Jesu, woza. Abide, pages 151,154, GC 303.3. Imicabango yokuza kwenkosi, watsho uBaxter, imnandi njalo iyajabulisa kini. Richard Baxter Works, Volume 17, page 555. Umsebenzi wokukholwa njalo lesimo sabangcwele bakhe ukuthanda ukuza kwakhe njalo lokukhangelela ithemba leli elibusisekileyo. Nxa ukufa kuzakuba yisitha sokugcina esizabulawa ekuvukeni, sesingafunda ukuthi abakholwayo kumele bafise kanganani njalo bathandazele ukuza kwaKristu kwesibili, lapho ukunqoba lokhu okokugcina okuzakwenziwa khona. Lolu lusuku olumele lulangazelelwe yibo bonke abakholwayo njalo bathembele kilo, balulindele njengosuku lapho umsebenzi wokusindiswa kwabo uzapheleliswa khona kanye lezifiso zemphefumulo yabo. Aluze masinya, Nkosi yethu, usuku lolu olubusisiweyo. Abide, volume 17, page 182 and 83. Leli kwakulithemba lebandla labafundi, lelebandla lenkangala, njalo lebandla labavuseleli, GC 303.4. Isiprofethi asivezi kuphela indlela azakuza ngayo uKristu, kodwa siveza izibonakaliso zonke abantu abazabona ngazo ukuthi ukuza kwakhe sokusondele. UJesu wathi, kuzakuba lezibonakaliso elangeni, njalo lasenyangeni, njalo lasenkanyezini. Luke 21 verse 25. Kodwa ngalezo nsuku emva kwalokho kuhlupheka, ilanga liza kufiphala, lenyanga kayikukhanya, inkanyezi zizabe zisiwa ezulwini, lamandla asezulwini aza kuzanyazanyiswa. Kungakhona bazabona indodana yomuntu isiza emayezini, ilamandla amakhulu lenkazimulo. Mark 13 verse 24-26. Umambuleli uchaza ngale indlela isibonakaliso sakuqala esiyayenzakala ukuza kwesibili kungakafiki. Kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba. Ilanga laphenduka laba mnyama njengelembu lokuzila, lenyanga yababomvu njengegazi. Isambulo 6 verse 12, GC 304.1. Izibonakaliso zonke lezi zabonakala umnyaka ka-1900 ungakafiki. Ukugcwaliseka kwesiprofethi lesi kwabonakala ngomnyaka ka-1755. Ukuzamazama komhlaba okungakaze kube khona emhlabeni, loba nje isaziwa njengokuzamazama komhlaba e-Lisbon. Kodwa ukuzamazama lokhu kwafinyelela amazwe amaningi kuzwekazi lase-Europe, lase-Afrika njalo lase-Amerika. Abantu bazakuzwa endaweni yaseGreenland, lase-West Indies, esihlengeni saseMadeira, lase-Norway, lase-Sweden, lase-Great Britain njalo lase-Ireland. Kuzwekazi lase-Afrika amandla okuzamazama lokhu ayephosa afane lase-Europe. Indawo enkulu elizweni lase-Algeria yabhidlizwa njalo kweyinye indawo eseduze lelizwe laseMorocco yayilabantu abaphakathi kwenkulungwane eziyisitshiyagalombili letshumi latshabalala lathathwa ngamanzi abadonsela elwandle. Igagasi elikhulu lakhukhula indawo eziningi eSpain laseAfrika labhidliza amadolobho amaningi. GC 304.2. Wasekusemazweni aseSpain lasePortugal, lapho okwaba lo monakalo omkhulu khona. Endaweni yaseCadiz, amagagazi akhona kuthiwa ayedlula amamitha alichumi lasitshiyagalombili ngobude. Iintaba ezinye ezinkulu kakhulu elizweni lasePortugal zazinyikinyeka kwaze kwangathi kusukela empandeni zazo, njalo ezinye zadabuka phezulu kwaphuma amatshe ngendlela emangalisayo aphoselwa ezihotsheni ezaziseduze lazo. Kwezinye iintaba kwaphuma amalangabi. Sir Charles Lyell, Principles of Geology, page 495, GC 304.3. Edolobheni laseLisbon kwazwakala umdumo owaphuma ngaphansi komhlabathi, njalo ngemva kwesikhatshana ukuzamazama okulolaka kwawisela phansi ingxenye enkulu yedolobho leli. Phakathi kwemizuzu eyisithupha abantu ababezinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha babulawa. Amanzi wolwandle aqala abuyela emuva. Kwabonakala amatshe angaphansi kwamanzi aphinda aphenduka futhi, esebuya ngamandla njalo elamagagasi amade kakhulu. Phakathi kwezinye izehlakalo ezenzakala eLisbon, kwakungesinye sezakhiwo esasikhiwe ngamatshe adulayo kakhulu. Abantu abaningi babebuthene phakathi njengendawo yokuphepha lapho ababengeke bafinyelelwe yikubhidlizwa lokhu. Kodwa ngemva kwesikhatshana, isakhiwo lesi saginywa umhlabathi ndawonye labantu bonke ababephakathi, njalo akulasidumbu esisodwa esatholakalayo. GC 305.1. Ukuzamazama lokhu kwalandelwa yikuwa kwamathempeli, phose zonke izakhiwo lezindlu zawela phansi. Ngemva kwamahola amabili ukuzamazama kuqalile, amalangabi aqala endaweni eziningi, ashisa indawo eziningi okwamalanga amathathu, okwabangela ukuthi idolobho lonke libhujiswe. Ukuzamazama lokhu kwenzeka ngosuku lokuphumula, lapho amavandla lendawo zokukhonzela ezazigcwele khona abantu. Abantu abalutshwane benelisa ukuphepha. Ukwethuka kwabantu kwakungela mandla wokuchasisa. Akula muntu owakhalayo. Isehlakalo lesi sasidlula izinyembezi. Abantu bagijima endaweni zonke, begcwele ukwesaba lokumangala, betshaya isifuba besitsho amazwi athi, "Misericordia, umhlaba usemaphethelweni." Omama bakhohlwa abantwababo, njalo bagijima indawo yonke bephethe izithombe ezilomfanekiso wesiphambano. Abanye babalekela emathempelini besiyadinga indawo yokuphepha. Kodwa lokhu akuzange kubasize. Abanye babebambelela ezithombeni lakubapristi, kodwa bonke batshabalaliswa ndawonye. Kucatshangelwa ukuthi abantu abafika inkulungwane ezingamatshumi ayisitshiyagalolunye balahlekelwa imphefumulo yabo ngalolu suku. GC 305.2. Ngemva kweminyaka engamatshumi amabili lanhlanu, isibonakaliso sesibili esasibhalwe esiprofethini salandela esobunyama belanga lenyanga, okwabangela ukuthi lesi isibonakaliso simangalise kakhulu yikuthi isikhathi sokugcwaliseka kwaso sasesiveziwe. Nxa umsindisi wayekhuluma labafundi bakhe entabeni yase-Olivet ngemva kokuchaza kwakhe isikhathi eside sokuhlupheka ibandla elalizadlula kilo, lesi kwakuyisikhathi senkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha sokuhlukunyezwa kombuso wabopapa, lapho ayethembise ukuthi isikhathi sokuhlukunyezwa sasizafinyezwa. Wakhuluma ngezehlakalo ezithile ezaziza kwenzeka anduba afike njalo wabeka isikhathi lapho esinye sazo esasiza kwenzakala ngaso. Ngalezo nsuku ngemva kwesikhathi sokuhlupheka ilanga liza kwembeswa njalo lenyanga ingakhanyisi. Marko 13:24. Isikhathi lesi eseminyaka eyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha saphela ngomnyaka ka-1798. Okweminyaka engamakhulu amabili lamatshumi amahlanu kungakafiki umnyaka lowo, ukuhlukunyezwa kwasekumile. Ngemva kokuhlukunyezwa lokhu, nxa silandela amazwi kaKristu, ilanga laliza kwembeswa lingakhanyisi. Ngenyanga kaNkwenkwezi mhla ka-19 ngomnyaka ka-1780, isiprofethi lesi sagcwaliseka. GC 306.1. Lesi sehlakalo simi sodwa kumbe lezinye ezimbalwa izehlakalo ezaziyenzakala okungela mazwi wokuzichaza. Lesi kwakuyisehlakalo sobunyama bosuku luka-19 ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ka-1780. Lapho isibhakabhaka sonke savaleka elizweni lase-New England. R. M. Devens, Our First Century, page 8 and 9, GC 306.2. Omunye walabo ababezibonela ngawabo amehlo wayehlala edolobheni lase-Massachusetts wachaza isehlakalo lesi ngale indlela. Ekuseni ilanga laphuma livalele, kodwa ngemva kwesikhatshana kwagubuzela. Amayezi aqala ukubuthana, ngemva kwalokho aphenduka abamnyama. Kwaqala ukubonakala okuphazima, kwaduma izulu, kwana izulu elincane. Kwathi kusiyafika ihola lesitshiyagalolunye ekuseni, amayezi lawa aqala ukuba mnyama, atshintsha lombala wawo. Izinto zonke ezivalisa umhlabathi, lamadwala, lezihlahla, lezakhiwo, lamanzi, kanye labantu babonakala sebehlukile ngenxa yombala lowo owawungajwayelekanga. Ngemva kwemizuzwana, iyezi elimnyama lembesa isibhakabhaka sonke latshiya indawo encane emkhathini. Kwaba mnyama ngendlela efana lasebusuku, ngehola lehola lesitshiyagalombili ebusika. GC 306.3. Ukwesaba lokumangala njalo lokungahlaliseki kwagcwala engqondweni zabantu. Abantu besifazana bema emnyango bekhangela umnyama owawuphandle. Amadoda aphenduka emsebenzini ababeyenza emasimini. Ababazayo batshiya lokhu ababesenza ngakho. Labakhandayo benza ngokufanayo kanye lezisebenzi zonke. Izikolo zatshayisa. Abantwana babuyela emakhaya beqhaqhazela. Izihambi zacela indawo yokuhlala ezindlini ezaziseduzane. Kuyini okuzayo? Kwaba ngumbuzo owawuphuma emuntwini wonke. Kwabonakala sengathi kwakulesiphepho esasilindele ukuza, kumbe sengathi kwakulusuku lokuphela kwezinto zonke. GC 306.4. Amakhandlela aqala ukukhanyisa. Lamalangabi omlilo abonakala yonke indawo ekhanyisa. Kwangathi kwasekusebusuku obungela nyanga. Inyoni lazo zabuyela ezidlekeni zazo. Inkomo lazo zabuthana esibayeni. Namaxoxo aqala ukukhala. Inyoni lazo zaqala ukuhlabela ingoma zebusuku. Labo malulwane baqala ukuphapha, kodwa abantu babesazi ukuthi ubusuku babungakafiki. GC 307.1. Udokotela uNathaniel Windtaker wayengumfundisi webandla laseTabernacle endaweni yaseSalem. Wayephakathi kwenkonzo endaweni yabo yokuhlangana, njalo wachumayela inkonzo lapho akwenza kwacaca ukuthi ubunyama lobu babungayisiso sehlakalo esijwayelekileyo. Amabandla amaningi abuthana endaweni ezijiyeneyo. Amavesi awabalwanga. Awabalayo ayeyilawo ayechaza ukuthi ubunyama lobo babungenxa yokugcwaliseka kwesiprofethi. Ubunyama lobo bakhula kakhulu ngemva kwehola letshumi lanye ekuseni. The Excess Antiquarian, April 1899, Volume 3, Number 4, Page 53 and 54. Endaweni eziningi zelizwe, kwakumnyama emini okokuthi abantu behluleka ukubona isikhathi kumbe ukwenza imisebenzi yabo bengakhanyisanga ngekhandlela. GC 307.2. Indlela okwakumnyama ngayo yayingajwayelekanga. Kwabonwa ngabantu endaweni ezikhatshana kusiyafika endaweni yaseFalmouth, entshonalanga kwafinyelela endaweni yaseConnecticut njalo laseAlbay. Enyakatho kwabonakala ekhunjini lomfula njalo enhla kwafika endaweni ezikhatshana. William Gordon, History of the Rise, Progress and Establishment of Independence of the USA, Volume 3, page 57, GC 307.3. Ubunyama bosuku lolu baphela sekusele amahola amabili ukuthi ilanga litshone. Lapho kwabonakala isibhakabhaka kancane, ilanga labonakala, loba nje lalilokhe livalwe yinkungu emnyama. Ngemva kokutshona kwelanga, amayezi aphenduka futhi, njalo kwaba mnyama masinya. Ubunyama bebusuku labo babungajwayelekanga njengalobo obabenzeka emini. Loba kwakunjalo kwakulenyanga egcweleyo, kodwa kwakungelalutho olubonakalayo ngaphandle kokusebenzisa isibane esasibonakala komakhelwana phakathi komnyama lowo sengathi zinsaba ezingabonakali kuhle. Isaiah Thomas, Massachusetts Spy or American Oracle of Liberty, Volume 10, Number 472, May 25, 1780. Omunye wabofakazi abakubonayo lokhu wathi, angizange ngenelise ngalesi isikhathi ukususa umcabango wokuthi nxa zonke izinto ezikhanyisayo esibhakabhakeni zazembeswe isithunzi esikhulu kumbe zazibhidliziwe, ubunyama lobu babungeke bube buphelele ngale indlela. Letter by Dr. Samuel Tenney of Exeter, New Hampshire, December 1785. In Massachusetts Historical Collections, 1792, First Series, Volume 1, page 97. Loba njengehola lesitshiyagalolunye ebusuku inyanga yaphuma ngokupheleleyo kwakhe wayo, yayingelawo amandla okususa ubunyama lobu owawungathi ngowokufa. Ngaphakathi kwamabili ubunyama lobu baphela, inyanga yabonakala sengathi yayiligazi. GC 304.7.4. Ukusuka usuku lwenyanga kaKwenkwezi mhlaka 19 ngomnyaka ka-1780 lumi embalini njengosuku olumnyama. Kusukela esikhathini sikaMose akuzange kube lobunyama obu lingana lalobo obubhalwe ngaphansi embhalini. Ukuchaza kwesehlakalo lesi ngendlela okunikwe yilabo abakubonayo kufana xathu lamazwi wenkosi alotshwe ngumprofeti uJoweli, owabhala lokhu kusele iminyaka ezinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu ukuthi lugcwaliseke. Ilanga lizaphenduka umnyama, lenyanga ibe ligazi, lungakafiki usuku lwenkosi olukhulu lokwesabeka lolwesabekayo. Joel 2:31, GC 308.1. UKristu wayexwayise abantu bakhe ukuthi bakhangele izibonakaliso zokuza kwakhe. Kwesibili, njalo bathokoze nxa babebona izibonakaliso zokuza kwenkosi yabo. Nxa lezi izinto ziqala ukugcwaliseka, wathi, lulamisani amakhanda enu, ngoba umsindisi wenu, usinduso lwenu selusondele. Wakhangelelisa abalaleli bakhe ezihlahleni ezihlumayo. Khangelani umkhiwa lazo zonke izihlahla. Nxa sezihluma, liyazibonela lani lizwa ukuthi likwazi ukuthi ihlobo selisondile. Kunjalo ke, nxa libona lezi zinto zisenzakala, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu suseduze. Luka 21:28-30-31, GC 308.2. Kodwa njengoba umoya wokulunga lokuzehlisa ebandleni wawusuthathelwe indawo yawo yokuziphakamisa lokwenza nje izinto njengenjwayelo, uthando lukaKristu kanye lokukholwa ekubuyeni kwakhe lwaselungasekho. Abantu babephatheke emizameni yokuthola inotho yomhlaba, okwabangela ukuthi bangaboni amazwi kaKristu ayeveza izibonakaliso zokuza kwakhe kwesibili. Imfundiso yokuza kwakhe kwesibili yayingasafundiswa. Lembhalo ekuvezeni lokhu yayisichazwa ngezinye indlela. Kwaze kwafika isikhathi lapho eyayingasabalwa yaze yakhohlakala. Lokhu kwase kusenzakala kakhulu emabandleni ase-Amerika. Ukukhululeka lenhlalakahle eyayikholiswa ngabantu, umuntu wonke, nezifiso zokuthola inotho, lokuthanda imali, njalo lokufuna udumo, okwabonakala sengathi kungatholwa ngumuntu wonke, kwaholela abantu ukuthi babeke ithemba labo ezintweni zomhlaba, njalo bakhohlwa ngosuku lapho zonke izinto zomhlaba ezazizatshabalaliswa khona. GC 309.1. Nxa umsindisi wayevezela abalandeli bakhe izibonakaliso zokuza kwakhe kwesibili, wabatshela ngesimo sokuhlehlela emuva esasiza kuba khona nxa eseza kuza ngokwesibili. Kuza kuba njengasensukwini zikaNowa, izenzo ezifuqwa isifiso sokuthola inotho yomhlaba lenjabulo yabo, ezokuthenga lokuthengisa, lokuhlanyela lokwakha, lokuchada njalo lokuchadisa. Abantu bakhohlwa uNkulunkulu kanye lempilo ezayo. Kulabo abaphila kulesi isikhathi, isixwayiso sikaJesu sithi, xwayani ukuba inhliziyo zenu zingabi buthundu ngenxa yokuminza lokudaka lokuphikiseka izinto zomhlaba. Lolo suku luhle lulijume njengomjimbili lingananzelelanga. Ngakho-ke lindani ngezikhathi zonke, likhulekele ukuba libe lebandla okuphepha zonke lezi zinto ezingakwenzeka lokuba phambi kwendodana yomuntu. Luka 21 verse 34 no 36. GC 309.2. Isimo sebandla lesi isikhathi esichazwe ngaso emazwini womsindisi kusambulo. Ulebizo lokuthi uyaphila kodwa ufile. Njalo kulabo abayala ukuvuka abazitshela ukuthi bavikelekile. Isixwayiso esingcwele sithi, uba ungavuki ngizakuza kuwe njengesela. Kawusoze wasazi isikhathi engizakuza ngaso kuwe. Sambulo 3 verse 1 lo 3. GC 309.3. Kwakulendingeko yokuthi abantu bavuswe babone ingozi ababephakathi kwayo ukwenzela ukuthi bavune balungiselele izehlakalo lezi ezibambane lokuvalwa komusa. Umprofeti kaNkulunkulu uthi, ngoba usuku lwenkosi lukhulu, luyesabeka kakhulu, ngubani ongalumela na? Joweli 2 verse 11. Ngubani ozakuma nxa esiza yena? Olamehlo ahlambulukileyo kakhulu ukuba abone ububi, njalo kakhangele ububi. Habakkuk 1 verse 13. Gibo abakhalayo bethi, Nkosi yami, siyazi. Kodwa bephule isivumelwane njalo balandele omunye uNkulunkulu, befihla isono enhliziyweni zabo, njalo abathanda indlela zesono kibo, labo inkosi iyibunyama hatshi ukukhanya, ubunyama obukhulu njalo obungela kukhanya kibo. Hosea 8 verse 2 lo 1. Amahubo 16 verse 4. Amosi 5 verse 20. Kuza kuthi ngalesi isikhathi ngihlole iJerusalema njengesivani, ngichaye bonke abantu abazithokozisayo, abazithembayo, abathi enhliziyweni zabo inkosi kayiyikwenza okuhle loba okubi. Zefaniya 1 verse 12. Ngiza kuwutshaya umhlaba ngenxa yobubi bayo, lababe ngenxa yezono zabo. Ngiqede ukuzigqaja kwabazikhukhumezayo, ngithobise ukuzikhukhumeza kwabalesihluku. Isaiah 13 verse 11. Isiliva sabo legolide labo kakuyi kuba lamandla okubakhulula. Impahla yabo iza kuphangwa. Lezindlu zabo zidilizwe. Zefaniya 1 verse 18 lo 13. GC 310.1. Umprofeti uJeremiah nxa wayekhangela isikhathi lesi esesabekayo wathi, ngilobuhlungu obukhulu enhliziyweni yami, angenelisi ukuthula, ngoba ngizwile ukukhala kophondo lomkhosi wempi, ukuchitheka lokulandela ukuchitheka. Jeremiah 4 verse 19 lo 20. GC 310.2. Lolu suku lusuku lolaka, usuku lokuhlupheka losizi, usuku lokuchitheka lokubhidlika, usuku lomnyama lolwamayezi, lomnyama omkhulu, usuku lokutshaya uphondo lokuhlaba umkhosi wokulwa. Zefaniya 1 verse 16 lo 16. Khangelani, usuku lwenkosi luyeza ukuba luchithe umhlaba, lubhubhise izoni ezikuwo. Isaiah 13 verse 19. GC 310.3. Ngenxa yosuku lolu, ilizwi likaNkulunkulu ngokusebenzisa amazwi acwelekileyo njalo ahlabayo, libizela abantu bakhe ukuthi bavuke ekulaleni kwabo kokwakomoya, njalo lokuthi bafune ubuso bakhe ngokuvuma izono lokuzehlisa. Khalisani uphondo eziyoni, lihlabe umkhosi entabeni yami engcwele. Kabathuthumele bonke abakhileyo elizweni ngoba usuku lwenkosi luyeza seluseduze. Khalisani uphondo eziyoni, lizile ukudla, lenze inkonzo enkulu. Buthanisani abantu, libize ibandla, lihlanganise abadala labantwana. Umnyene kaphume endlini yakhe, lomlobokazi exhibeni lakhe. Amapriesti lezenkonzi zenkosi, kabakhale phakathi komkhandlo wokungena lelathi. Phendukani kimi ngenhliziyo zenu zonke, ngokuzila ukudla, langokukhala, langokulila, lidabule inhliziyo zenu, lingadabuli izembatho zenu. Phendukelani enkosini, uNkulunkulu wenu, ngoba ilomusa lesihawu, iyaphuza ukuthukuthela, ilothando oluphelileyo, iyathethelela. Joel 2 verse 1, Joel 15 verse 17, 12, I'm sorry, Joel 2 verse 1, 15, 12, 18, GC 311.1. Ulungiselela abantu ukuthi bame ngosuku lukaNkulunkulu. Khona okwakungumsebenzi omkhulu wemvuselelo kwakumele kwenziwe. UNkulunkulu wabona ukuthi iningi labantu ababesithi bangabalandeli bakhe babengayakheli inaphakade. Njalo ngenxa yesihawu sakhe, wayesezathumela isixwayiso esasiza vusa ekulaleni kwabo, njalo sibenze ukuthi balungiselele ukuza kwakhe. GC 311.2. Isixwayiso lesi sivezwe ngokucaca encwadini kaSambulo 14. Lapho kuvezwa udaba lwengilosi ezintathu okulandelwa yikuza kwendodana yomuntu. Ukuvuna isivuno somhlaba. Isixwayiso sokuqala sazisa umuntu wonke ngokwahlulela. Umprofethi wabona isithunywa siphapha emkhathini silevangeli elingapheliyo ukulitshumayela kwabakhileyo emhlabeni kuzo zonke izizwe lemihlobo lezindimi labantu. Sathi ngelizwi elikhulu, mesabeni uNkulunkulu, limdumise ngoba isikhathi sokuthonisiswa kwakhe sesifikile. Limkhonze yena owenza izulu lomhlaba, lolwandle nemithombo yamanzi. Sambulo 14 verse 6 lo 7, GC 311.3. Udaba lolu luchazwe njengokuthi luyingxenye yevangeli elinaphakade. Umsebenzi wokuchumayela ivangeli awubekwanga ezandleni zengilosi, kodwa unikwe abantu. Ingilosi ezingcwele zisetshenzisiwe ukuhola umsebenzi lowo. Ezandleni zazo zinqanda izehlakalo eziphathelane lokusindiswa kwabantu. Kodwa umsebenzi wokuchumayela ngokwawo wenziwa zinceku zikaKristu emhlabeni. GC 312.1. Abantu abathembekileyo ababelandela amazwi womoya kaNkulunkulu njalo lemfundiso zezizwe zelizwi lakhe, kwakumele bachumayele udaba lolu emhlabeni wonke. Kwakuzaba yilabo ababemukele ilizwi eliqotho lesiprofethi eliyisibane esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse lenkanyezi yokusa iphume enhliziyweni zenu. 2 Petro 1 verse 19. Babedinga ukuqedisisa ulwazi lukaNkulunkulu olwedlula lonke igugu elifihliweyo, bekubala ngendlela engcono okwedlula isiliva njalo lenzuzo edlula igolide. Zaga 3 verse 14. Njalo inkosi yabavezela zonke izinto eziphakemeyo zombuso wayo. Imfihlo yenkosi ilabo abamesabayo, njalo uzabatshengisa isivumelwane sakhe. Amahubo 25 verse 14. GC 312.2. Kwakungayisibo abantu ababeqeqetshileyo ababeqedisisa amaqiniso lawo, njalo ababephatheke ekuchumayeleni. Ngabe labo babengabalindi abathembekileyo, bekhuleka njalo bebala imbhalo ngokuzimisela. Babezakwazi isikhathi sobusuku, isiprofeti sasiza bavulela izehlakalo ezaseziza kwenzakala. Kodwa abazange babe sesigabeni lesi. Udaba lolu lwanikwa abantu abazehlisayo. UJesu wathi, hambani kathesi liseselokukhanya. Sekungenzeka ubunyama bufike kini. Johane 12 verse 35. Labo abafulathela ukukhanya uNkulunkulu akuvezileyo, kumbe labo abangazihluphi ngokudinga khona kuseduze labo, batshiywa emnyameni. Kodwa umsindisi uthi, lowo ongilandelayo kasoze ahambe emnyameni, kodwa uzaba lokukhanya kwempilo. Johane 8 verse 12. Loba ngubani onesifiso esisodwa sokufumana intando kaNkulunkulu, ebonisa ukuzimisela ukulandela ukukhanya akuvezelweyo, uzathola ukukhanya okujulileyo. Umphefumulo onjengalowo uzaphiwa inkanyezi yezulu ezamholela eqinisweni lonke. GC 312.3. Ngesikhathi sokuza kukaKristu kwakuqala, abapristi babe lababhali bedolobho elingcwele, okuyibo abanikwe amaqiniso kaNkulunkulu. Babe lethuba lokuqedisisa izibonakaliso zezikhathi ababephila kuso, njalo bachumayela ngokuza kwalo owayethenjisiwe. Ugwalo lesiprofethi sikaMikha lwaluveziwe indawo lapho ayezazalelwa khona. UDaniel wayevezile isikhathi sokuza kwakhe. Mika 5 verse 2, Daniel 9 verse 25. UNkulunkulu wabeka isiprofethi lesi ezandleni zabathungameli bakoJuda. Babengelamazwi wokuzigeza nxa babetholakala bengazi njalo bengatshelanga abantu ukuthi uza kwaMesiya sekusondele. Ukungazi kwabo kwakungenxa yokungenzi umsebenzi wabo okwakuyisono phambi kwezulu. AmaJuda ayephatheke emsebenzini wokwakha indawo yokuziphakamisa abaprofethi basendulo. Kodwa ngenxa yokuphambuka kwabo endleleni ababeyitshilo, babephakamisa inceku zikaSathane. Ngenxa yokuphatheka kwabo emsebenzini wokufuna udumo lamandla phambi kwabantu, balahlekelwa ngumlando ababewuphiwe yinkosi yasezulwini. GC 313.1. Abathungameli bako-Israyeli kwakufanele ukuthi ngabe bayahlolisisa indawo lesikhathi njalo lezehlakalo ezazibambene lesehlakalo esikhulu kakhulu embhalini yomhlaba esasiyikuza kwendodana kaNkulunkulu izokwenza umsebenzi wokuhlenga uluntu. Bonke abantu kwakumele ukuthi babe belindele njalo bekhangelele ukuthi babe ngabanye bokuqala ukuhlangabeza umsindisi womhlaba. Kodwa kulusizi, endaweni yaseBhethlehema izihambi ezimbili ababeveza obevela emaqaqeni aseNazaretha bahamba ubude bomgwaqo lowo omncane baze bayafika empumalanga yedolobho. Ngeze bedinga indawo yokuphumula leyokufihla ikhanda ebusuku. Akuzange kube leminyango eyavulekayo ukuthi bangene. Esitebeleni esasilungiselelwe izifuyo, ekucineni bathola indawo. Njalo kule indawo umsindisi womhlaba wonke wazalwa. GC 313.2. Ingilosi zezulu zazibonile ukukhazimula indodana kaNkulunkulu eyayiphila kikho lobaba umhlaba ungakadalwa. Babekhangele ngokumamatheka lapho ayezakuza khona emhlabeni ezokwenza umsebenzi owawuzothokozisa wonke umuntu. Ingilosi zathunyelwa ukuthi ziyebika udaba olumnandi kangaka kulabo ababezilungiselele ukulamukela njalo baludlulisele kuzakhamizi zomhlaba ngentokozo. UKristu wayezehlisile ukuthi athathe isimo somuntu. Wayezathwala ububi obungelawo kubhalo. Lapho ayezanikela umphefumulo wakhe njengomnikelo wesono. Loba kunjalo ingilosi zazifisa ukuthi lasekuyangisweni kwakhe indodana kaNkulunkulu ophezulu ifike phambi kwabantu ngaphansi kodumo njalo lokuhlonitshwa okufanele isimo sakhe. Kambe abantu basemhlabeni babezabuthana edolobheni eliphezulu lako-Israyeli bezomhlangabeza yini. Kambe ingilosi eziningi zamethula phambi kwexhuku leli elimlindeleyo na. GC 213.3. Ingilosi eyodwa yethekelela umhlaba ukuthi izobona ukuthi ngubani owayelindele ukumhlangabeza. Kodwa kazange abone ubufakazi bokuthi babemlindele. Kwezwakala ilizwi elilodwa lokudumisa lokunqoba elalichaza ukuthi isikhathi sokuza kukaMesaya sesifikile. Ingilosi le yandiza okwesikhatshana phezu komuzi okhethekileyo laphezu kwethempeli lapho ubukhona bukaNkulunkulu obabuhlale khona okweminyaka eminingi. Kodwa lalapha abantu bakhona babengelandaba. Abapristi ekuziphakamiseni lekuzikhukhumezeni kwabo babelokhu benikela iminikelo engahlambulukanga ethempelini. AbaFarisi babelokhu bekhuluma labantu ngamazwi aphezulu kumbe besitsho imithandazo yabo yokuziphakamisa emhlanganweni endlela. Esigodlweni samakhosi lasembuthanweni yezifundiso. Nasezikolo zabafundisi, bonke ngokufananayo babengazihluphi ngokwazi iqiniso elimqoka elaligcwalise izulu ngenjabulo langokudumisa. Elokuthi umsindisi wabantu wayezabonakala emhlabeni. GC 314.1. Kwakungelabufakazi bokuthi uKristu wayelindelwe njalo kwakungelamalungiselelo wokwamukela inkosi yokuphila. Ngokumangala isithunywa sezulwini sasesilungiselele ukubuyela ezulwini lodaba oluyangisayo. Lapho athola iqula labelusi ababelusa izifuyo zabo ebusuku. Njalo nxa bathi bekhangela phezulu babekhulumisana ngesiprofethi sokuza kukaMesaya emhlabeni. Njalo babelangathelela ukuza komsindisi womhlaba. Lapho kwakulequla elalilungele ukwamukela udaba lwasezulwini. Njalo khonapho ingilosi yenkosi yabonakala phambi kwabo. Yabazisa indaba ezinhle zenjabulo enkulu. Ukukhazimula kwasezulwini kwagcwala indawo yonke. Kwabonakala ixuku lengilosi elingela kuvalwa, njalo sekungathi injabulo leyi yayinkulu kakhulu ukuthi ilethwe yingilosi eyodwa ivela ezulwini. Ixuku lamazwi lasusa ingoma ezahlatshelwa ngabasesindisiweyo ngolunye usuku. Udumo kalube kuNkulunkulu weliphezulu, lokuthula emhlabeni ebantwini abathokozelwe nguye. Luka 2 verse 14, GC 314 verse 2. Khipha isifundo esingakanani endabeni leyi emangalisayo yaseBhethlehema, ngendlela eveza ngayo ukungakholwa kwethu, ukuziphakamisa kwethu njalo lokufuna ukuthembela emandleni ethu, ngendlela esixwayisa ngayo ukuthi sinanzelele, ngoba sekungenzeka ngokunganaki kwethu sihluleke lathi ukubona izibonakaliso zesikhathi sethu, njalo ngaleso sizathu singaqedisisi usuku lokwethekelelwa kwethu. GC 315.1. Kwakungekho kuphela emaqaqeni aseJudiya, hatshi kuphela kubelusi, lapho ingilosi ezathola khona abantu ababekhangelele ukuza kukaMesiya. Endaweni yabahedeni kwakukhona abanye ababelungele ukuza kwakhe. Laba kwakungamadoda akhaliphileyo, ababenothile njalo bephakeme. Izifundiswa zaseMpumalanga babengabafundi bendalo. Labo babebona uNkulunkulu endaweni yakhe. Embhalwini yamaHebheru babefundile ngenkanyezi eyayizaphuma kuJakobe. Njalo ngokunanzelela okukhulu balindela ukuza kwakhe, lo owaye ngasoke aduduze u-Israyeli kuphela, kodwa oyeyikukhanya okuzakhanyisela abezizwe, njalo loo sindiso kuze kuyefika emaphethelweni emaphethelweni omhlaba wonke. Luka 2 verse 25 lo 32. Imisebenzi 13 verse 47. Babengabantu ababedinga ukukhanya, njalo ukukhanya okuvela esihlalweni sikaNkulunkulu wakanyisela indlela yabo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi lapho abapristi labafundisi baseJerusalema abayibo ababenikwe umlandu wokwelusa lokuchaza iqiniso babephakathi kobunyama, inkanyezi eyayithunyelwe lizulu yahola abantu bezizwe endaweni lapho inkosi eyayizalelwe khona. GC 315.2. Kuphambi kwalawa abamkhangeleleyo, lapho umKrestu azakuza ngokwesibili engelasono ezohlenga. AmaHebheru 9 verse 28. Njengodaba lokuzalwa kukaKrestu, udaba lokuza kwakhe kwesibili aluzange lubekwe ezandleni zabathungameli babantu bakhe. Basebehlulekile ukugcina ubudlelwane babo loNkulunkulu, njalo basebeyale ukukhanya kwasezulwini. Ngakho-ke babengekho phakathi kwequla elichazwa nguPawuli. Kodwa lina bazalwane kalikho emnyameni ukuze lolo suku lulufice njengesela. Lina lonke lingabantwana bokukhanya, abantwana bemini. Kasisibo ababosuku loba abonyama. 1 Thessalonike 5 verse 4 lo 5. GC 315.3. Abalindi phezu komduli waseZiyoni kwakumele babe ngabokuqala ukubona udaba lokuchaza komsindisi kwakumele babe ngabokuqala ukuphakamisa ilizwi labo besitsho ukuthi ukuza kwakhe kwasekusondele. Kwakumele babe ngabokuqala ukuxwayisa abantu ukuthi balungiselele ukuza kwakhe. Kodwa babezilalele, bephupha ngokuthula lokuphepha ngesikhathi esifanayo abantu babelele phezu kwezono zabo. UJesu wabona ibandla lakhe njengesihlahla somkhiwa esasingatheli, esasivalwe ngamahlamvu aluhlaza, kodwa singelazithelo. Kwakukhona ukukhonza ngokuzikhukhumeza, kodwa umoya wokuzehlisa lokuzinikela lokukholwa, okuyikho kuphela okwenza ukuthi imisebenzi yethu yamukeleke phambi kaNkulunkulu, kwakungekho. Kunokuthi kubonakale umusa womoya kaNkulunkulu, kwakugcwele ukuziphakamisa lokwenza izinto njengenjwayelo kuphela, lokuzikhukhumeza, lobumina, njalo lokuhlukumeza abanye. Ibandla elaselihlehlele emuva lavala amehlo walo ukuthi lingaboni izibonakaliso zesikhathi ababephila kuso. UNkulunkulu kazange abalahle kumbe abangele ukuthi ukuthembela kwakhe kwehluleke. Kodwa yibo abasuka kuye njalo bazehlukanisa nothando lwakhe. Nxa babesala ukuhambisana neminyalo yakhe, izithembiso zakhe azicalisekanga kibo. GC 315.4. Lokhu kungumphumela ongaphuthiyo wokwala ukwamukela ukukhanya njalo lezi zinto uNkulunkulu asenzela zona. Ngaphandle kokuthi ibandla lilandele izipho alivulela zona, lisamukela konke ukukhanya njalo lisazi yonke imisebenzi eyabe iveziwe, inkolo yalo izagcina isiwa ibe ikwenza nje okungela mutho, njalo lo moya oqakathekileyo obonisa ubungcwele ebantwini uzanyamalala. Iqiniso leli liboniswa ngokusobala embhalini yebandla. UNkulunkulu ufuna ebantwini bakhe imisebenzi yokukholwa njalo lokulalela elingana lezibonakaliso njalo lamathuba abawaphiweyo. Ukulandela imilayo kudinga ukuzinikela njalo lokugoqela isiphambano. Njalo lokhu kuyisizathu esayenza ukuthi abanengi ababesithi bangabalandeli bakaKristu bayale ukwamukela ukukhanya kwasezulwini. Njalo njengamaJuda asendulo, abazange bazi isikhathi sokwethekelelwa kwabo. Luka 19:44. Ngenxa yokuziphakamisa kwabo lokungakholwa, iNkosi yabadlula njalo yaveza iqiniso layo kulabo njengabelusi baseBethlehema njalo lamadoda asempumalanga ababezimisele ukulandela ukukhanya ababekuzuzile. GC 316.1.